Ekhuluma lendaba lezindaba umsekelo womphathi ntambo wezempila kahle umnumzana John Mangwiro uthe uZulu sokumele aqaphele ngoba lokhu sokukhomba ukuba iCOVID-19 isisiza ngolaka njalo leli nani lingaqansa ikakhulu khathesi sesingena kukhefu lekhizimusi. Uthe ukutholakala kohlobo lwe-Omicron kuveza ukuba sekungaba lesibanga sesini loba i-fourth wave nxa uhulumende loZulu bengabambananga ukulwisana lobhubhane lolu.
From the outbreak that we detected from Mashingo Teachers College and the under 17 soccer team, we took 20 samples from the college and 22 samples from the soccer team. They all tested positive for the Omicron variant. 8 other randomly picked COVID-19 positive samples from the National Microbiology Reference Laboratory, NMRL, also tested positive for the Omicron variant.
Sithole ukuba ebantwini abahlole bevela eMashingo Teachers College abadlali benguqu bonke balomhlobo we-Omicron we-COVID-19 abanye njalo abayisikhombisa abatholakale belawo lomkhuhlane.
Uqhubeke sithi kumele abantu beZimbabwe bengameleli ukuvalelwa ezindlini kodwa bazinikele ukulandela iziqondiso ze-World Health Organization WHO bengabanjwanga ngamandla ukwenza njalo. UMangwiro uthe uphinde waveza ukuba abantu abavela kwamanye amazwe sebevunyelwa ukuba bahlale ezindlini zabo bengahlangani labanye ku-quarantine.
Returning residents and visitors who have been outside the country for more than 14 days found to be PCR negative will be subjected to a mandatory 10-day quarantine at designated public or private COVID-19 quarantine facilities at their own cost. While those that have been outside the country for a period less than 14 days may be allowed to quarantine at
labo abavela phandle kwelizwe bazavunyelwa ukuba bahlale ezindlini zabo. Labo abazahlala ezindlini zabo bazakwenza njalo nxa sesibonile indawo abazahlala kuzo.
Ingcitshi wezempilakahle owake waba ngumphathi ntambo wezempilakahle kuhulumende womanyano umnumzana Henry Madzorere uthe uZulu weZimbabwe kumele atshiyane lomkhuba wokungalandeli iziqondiso ze-WHO.
This really calls for all citizens to take more precaution to prevent the spread of COVID-19. This means we must more vigorously observe the issue of social distancing, the issue of hand washing with soap and water, the issue of using sanitizers when there is no soap and water, avoiding gatherings and avoiding traveling unnecessarily in town or in the villages.
Sekumele uZulu wonke azivikele kumkhuhlane we-COVID-19. Kufuze umuntu wonke ageze izandla singaminyani njalo sizame ukungabuthani isikhathi sonke.
Umhlobo we-Omicron ngumkhakha we-COVID-19 olokungakazisiseki ukuthi usabalala ngesiqubu esingakanani kodwa usesatshelwa ukuba ulolaka ukwedlula yonke imikhakha ethe yaba khona njalo usenelisa ukuziphendula satshe kungabi lula ukuthi ulwiswe ngamasosha omzimba oyabe uhlatshwe loba ijekiseni lokuzivikela ene-vaccine. Kusenjalo uhulumende wazise ukuba usazaqala uhlelo lokuba izisebenzi zakhe zihlatshwe ijekiseni le-COVID-19 elesithathu ele-booster njengendlela yokuvikela uZulu kumkhakha omutsha lo. Ngasikhathi sinye ukhuthaza abantu abangakahlatshwa ukuba benze njalo ngokuphangisa ngoba lokhu kuyinto emele yenziwe ngumuntu wonke. Kunje sekuhlatshwe abantu abaphoze bafike izigidi ezine 3.8 million ijekiseni yakuqala okulinani eligoqela abaphoze bafike izigidi ezintathu 2.9 million asebehlatshwe amajekiseni womabili. Uhulumende ubehlele ukuba kuhlatshwe izigidi ezilitshumi 10 million kumbe isilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini 60% lomnyaka usiyaphela ukuze lenelise inani lokuzivikela kwelizwe i-herd immunity. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.